ngibona ngathi asokuzanceda ukuthi i-Israel i-Ukraine layo bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho then i-Ukraine ngoba bebesengela izikhali for now but nganto asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama-Republicans. Ungathini wena lo?
Hayi, into yakhona ngoba sesihambe ekhethweni kwa-2024 ye-presidential election. Siyakwazi ukuthi i-history kaZelensky lo-Trump ibingalunganga. And ukuthi i-Russia inqotshwe i-Ukraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. So ama-Republicans, I don't think in the House are going to pass this vote, but ku-Senate isipasile.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine, ubona ungani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe-Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi i-Ukraine ibisitshaya insimbi basebethatha overback abo-Crimea le-Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and batshintsha u-general wabo. So ngiyabona ukuthi kuyabasekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Ye, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama missiles lamanye ama bomba bekusekuthiwa asesilela, ubona njani wena udaba lo?
Okwakathesi with all these armaments ngizwe uMinister weGermany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancedi and lapho sokubuya khona imali I think we have enough resources ezokuqedisa impi.